Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Ncwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho.
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we are relieved that justice iprevailile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabantu.
Oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yiko kulempilo khona yiko kuzaletha khona inguquko. Kathe sizanu izangena kobulawayo abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala, njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthwizanu ilomhlaba wayo wodwa ete kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunwe.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF abamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho okuthiwo ngubaba Mnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho? Kulalokho sidinga isikhiwa impunity lemunity, lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hhayi la mapholisa labo vele ngababambi bayesaba ngoba baqala bahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala i-ministry of information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshaywayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama u-Ali uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa sikhala leZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima amahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe ba-declare elections lezi ukuthi free and fair.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalila Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungameli uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nqa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu-PF and njalo nqa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce amakhandidethi ethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowu ade usemthethweni lamapholisa sabebikela ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZANU-PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenyu bathi amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi yisihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wakubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo goqela aba obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezana uPF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so fa kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nqa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaphi abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hhayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi iinkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolo oluvele kuZANU-PF so bengaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba, amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye-High Court i-wrong. So sebe ikhansilele leyo judgment, so ama candidates lawa nase ebuyiselwe kuballot. Yikho ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ephalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemele ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungelabo ufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF eMzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka, umnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. Umahluli Paddington Garwe ube nomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Sivumelene namanye amaparties ukuthi indaba kaSavia Kasukwere izwakale Tuesday next week ngo 9:30 amajaji amathathu awe Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele 27 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla le-ZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla, njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo e-Country Park kobulawayo izolo. Umnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphatha amandla zebandla le-ZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla le-ZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa, yikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sibulawa mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona, ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi ZANU izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumile namuhla bengilabo Ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengingena nile mina kuzano, ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bebevela ku-CCC, ama-youth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona ama-picture. Bephose gcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini ekathi se-Country Park kamongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe, ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo yabolokhu hlatshwa kuphela, akula nto ephumayo, kudlalwa ngabantu. Kade sile yabona besisi behlule ku-register ama-candidates. Ibandla le-ZANU-PF ilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizwe leli. Nxa sungene phakathi suqale ukubona sibili okuningi, ubuhle obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo, okuningi liyabe lingalaleli njengo opposition lingakudingi. Kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirally khona phana kube lokuyavula kweclinic eCountry Park. Mina isizalwane seCountry Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini eBinga ngeza kobulawayo lezo, but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo, amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni kubo George Avenue kubo masoche town laphana ontemba road ngale o CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport ungene laphana kubona stiso kulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukuba la ikuthanda.
Ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurround njalo alinanzi amalungelo oluntu, akuseliqiniso yini?
Okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurround ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008, yikho kwakulodlakela olwalubonakala. OlweGugurround ke lona ngokwakusilwa izano le-PF zapho sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizano PF. Ungaze umuntu leke buyela kuGugurround iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu, uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa yabantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle. Kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT kodwa osekubandla leZanu PF obeqoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivote.
Oba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luk Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela abayebe beyifuna. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiqa somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezitshengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, bathi abakaze babona irally engaka benabantu abangaka kuyikuqamba amanga kwabantu bezalo. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala edayi lo muntu kaphume lo kuze kudilike ibhasi nabantu balimale abantu bechipinki. Ungabuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uthi uyenzela ukuthi kuthole support ungenayo. Hayi okunye yikulima, yikulima kwabantu mphela. Gawule uthini makunje Joseph Chuma, uthini makunje khulumani mphela ngoba ichance ibhasi yawe iwaye abantu from Chipping. Anibona ukuthi aniphelelanga nezana unyana yini leyo, zamani ukuphelela ngabantu abadala. Siyabona
thina sifuna ukuthi njengoba nakuvota ilizwe liyalunga kweli msebenzi phela eZimbabwe ilizwe liyalunga yinto zonke ziraithi uthini bani zimbe ume bani ngayinto ziyalunga phela kuberaithi. Akhuluma ngumakhu khona apha eseleni uNkulunkulu.
Yes, bingelele enkundleni. Ichona njani basakazi? Hayi, siyajabula namhlanje ngoba amalunga awe CCC avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu. Kodwa ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga eCCC. Kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga bangintise ikhothi sitsho kanjani. Bona labo abazenza ngathi bangamalandeli beCCC bacala ukugxeka, bajaha ukugxeka. Umboni ngathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani. Umboni ngathi bangomafundani bazimfunda ngkwele. Indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi zani isebenza njani. Andubana ugxeke. Lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho. Linela lisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu. Lithini ngakho ke lamhlanje? Abantu bakithi wobani leqinisa. Uma usekela into uyisekele uzoyifika lasekugcineni. Ungabi mbaxambili. Kodwa ke hayi, ngithemba abantu kathesi ke sebezajabula ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawa ekhethweni. Sokuza sala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani. Abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani.
Yebo, siyesevele ngiyalibengelela baba nemusa. Hayi, akula okunye ngeke ngifuna ukukhuluma lapha. Hey, amangali izimpapu yonke ukuthi laba bathengele izimoto bathengelwa njani. Company nxa siyovalwa phela abantu abibona sisivala umlomo khona bokuthi wangakhuluma into kade wezenza bavonga. Kambe lami ngizwe ngidla kamnandi ukukhuluma. Isivala umlomo lesi anti uyabona wantu wathengwa nokudla yonke into siwavala. Angazi ukuthi lesingamalema yini kulesi yini. Ukuthi siyakubona kanye po 5 years uyabonga ukuthi lami lake langizisa. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabingelela labalaleli ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga amatrips amahle athi noma sebona ukuthi sesishadele izinto. Abazange bakhuluma kuye ngebandla bamisibindi saze saphuma kulomlilo ade sesifakwe kuye izani clear. Vele ngiyazi ukubana wonke umuntu weTrips ongweTrips ngempela ubengalali ekhubeka ubusuku lwemini. UNkulunkulu wasiza ukukhala kwethu sazotshaba ngulamathonga ukuthi namhlanje banga. Abantu abanje bokuthaba ngulazi abantu bokuxotsha sikwethu eparty ngoba thina sakhayelelanga ukuthi uthaba ngabe lesikhunda uTrips vele sesisamfuni ngenkulumo zakhe. Siyabonga kakhulu labo ofadza imayeri laphano elentiri yetenga ngokwebamba imeeting lesadakile AU. Vele amakhothi eZimbabwe vele wona kwimiso elihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakobulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba iZANU-PF yayikhuluma into ye-social media. Yikho iyehlulekile ukuveza ubufakazi oncike sebevezile obawo. Siyababongela owehlume ncube lakwethabani mpofu amaloya ethu. Hhayi ngembono bebevasa bebengadlali vele sibonile laphana lofadza imayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingena-chance. Siyambongela umama lwana uNkulunkulu kasigcinile yena thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufadza imayeri ukuthi uNkulunkulu uthiwa ngamgcina umama lwana size sinqobe kulobu bunzima esibhekane lapho. Siyababona omthuli bayifuna ibulawayo ngamehla abomvu. Mna ngakuze wakhampeni e-Cardi Park othi kukhona kule njongo abayijongile e-Cardi Park lo mthuli. Kodwa ngenkosi thina sithi i-Cardi Park ilana kumele sikhampeni ngamandla i-Cardi Park umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi. Kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali behlisa izinto bakwazi after ama-elections imali yena bayididakta. Obaba bethu kabaholi namhlanje ngenxa kamthuli ncube. Umthuli ncube kumele adliwe.
DJ 7 njani njani lonke basakazi. Ngithanda ukuthi lami ke ngiphawule cela livule phela ama-audio ethu lathi sizwakale emsakazweni. Siyayibona iZANU-PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile. Baqalile ukubulala abantu ke manje sibabhekile nje. Bafuna ukuyalela embusweni besenza into eyikuright. Afisa ukuthi lo nyaka ma ungabe ukhethelwe ungahamba kahle iZANU-PF ike iphume abantu sebethwele nzima. Abantu besisise bephefumula kanzima ngeZANU-PF. Uzambi balandelela lapho bakhona. Kodwa uhlale ekhuluma lowo mnangagi ukuthi yena akafuni dlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisi. Kanti unjani vele lo baba lo?
Asakazi linjani njani njani thina siyaphila siyaphila. Siyaphila impela nani qhawe qhawe nanti. Ngilibone kwangapho lani qhawe. Mina njengami ngiyavotela yena mpela ngiyavotela yena mpela. Ayiqhawe lakithi vele khululiza lakithi. Ayikhona lo kuthi amagetsi amagetsi wesu ngabe sisindebelena ukuthi vele khuluma into engayisiyelwa namdarwa nayo 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 nakunzima laphana. Sihambe umana ekhinike engazange yathiwa nguye i-Cardi Park sihambe campaigna ngapho ayi ngehluleka lo mdarwa yazala ukuthi umgoconika uzawulungisa lo yasesothi uzakulungisa nini ithi nosho njalo yabe utela ngajamu yesho jamu shanga ngani jamu yothethela belungu dasi ngabe thina kunomgwaqo sine jamu kunomgwaqo thi siraidi abantu amasene vuthi nasebenzi selisela ngokuthi umgwaqo ijamu changani yemasketi afagile amasketi kunzima ngani ayo kebe yepho yabo bulawa hayi nemdani yasiyanyisa lwa sokuthuma ngosika ngosika hayi nkayi manje lapho sasa ngavota azodatha intrinya hamba yebo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Sokufike iminyaka engamathumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamathumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yemelika, ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo, njengalokho okuvezwa ngumthetho we-First Amendment, okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. I-Ofisi ye-International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela, lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke, okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka i-Ofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo ye-Shenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile, lanxa ebencindezelwa yiChinese Communist Party ngoba ebalekele eChina mhlaka 7 ngomabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla zeChinese Communist, njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo yeShenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga ngohulumente, ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumende, njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa amahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China, njalo amalunga amaningi asuka kulendawo kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo yeShenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni seSouth Korea eJeju, lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela eThailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye eChina ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni eThailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo le-Ofisi ye-Religious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu beChina, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu e-Ofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale le-Congress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport, njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni eTexas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambene njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elichukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye. Kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.